Sokuyizika defendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukelayo ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 Mabasa 2022 uPresident Jeremiah endabeni zethu namhlanje.
Impact isisiza kakhulu ngoba nxa sithengisa abantu abaningi imali zabo bese zihlala ku-impact. Besivuma ukuthi lathi basifakele ku-impact. Bese sisiyazithathela i-cash njalo ama-charges angkhona aphansi bekungasikhami kakhulu.
Inkampani yesimbisa Brands Limited yethule umbiko. Isipha isiqiniseko kulabo abasebenzisa uhlelo lwabo lwemali ukuba imali ebesezikhwameni zabo ze-impact. Ukuthi isikhathi sesekhona sokuthi yenelise ukuzikhipha.
Lolu hlelo luqalise mhlaka 21 April 2022 luzaqhubeka kuze kuyefika umhlaka 30 April 2022. Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende nengatsha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo.
Abo uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Statistics Agencies and Stats basungule uhlelo lwabo lokubala abantu elizweni olwesimsazi. Intengo yesinkwa eZimbabwe isiphinde yakhuphuka yaya phezu kwamadola amabili eMelika namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kampani iSimbisa Brands Limited yethule umbiko isipha isiqiniseko kulabo abasebenzisa uhlelo lwabo lwemali ukubana imali ebezisezikhwameni zabo ze-impact ukuthi isikhathi sesekhona sokuthi benelise ukuzikhipha. Ngasikhathi sinye bathi basakhulumisana lohulumende ukuba bathole indlela zokulungisisa lolu daba ngokuphangisa. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe limise abakumsebenzi wemali abathathu lisithi ngoba ephule umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu sekuzadala ukuthi amakampani akulumsebenzi amaningi ahlehlele emuva lanxa kungaba lenzuzo engcono kulibhizimusi. UMnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi inyathela elithethwe yi-RBZ lizadala inkinga eziningi kwabakulumsebenzi kumbe abafisa ukungena kuwo.
So ukubotshwa lokuvalwa osokwenziwe i-Metbank damages i-reputation ye-Metbank. So kutsho ukuthi lapho it's going to damage i-reputation eyamanye ama-banks who would want to be part of that willing buyer, willing seller. So kuza affecta kakhulu and khona lokho it's showing ukuthi i-government yet is not consistent because they are saying willing buyer, willing seller. Then when someone goes in as a willing buyer, they are penalized because sekuthiwa yibo abakhweza ama-rates. So indaba zonezo yizo ezenza ukuthi ama-businesses they wouldn't want even if it's profitable to them to play.
UMnumzana Sandile Dlodlo ofundisa ngokuqhatshwa kwezomnotho uthi ngokuthatha elelinyathelo uhulumende uzama ukuqondisa inkinga esezidalwa ngumkambo ongekho emthethweni eseziphambanisa umnotho welizwe.
Uhulumende kakho consistent in terms of foreign currency dealings nama foreign currency policies, kodwa imbangelo yokuthi engabi consistent is because of the impact ye parallel market lezinto esithi ngesilungu ngama illicit funds. Kule mali eziningi ezisuka kumabhanga zihamba kwabantu abahlala esitradeni bethengisa imali kumbe o-money change kumbe osiphathelini. So imali leziyana zingahamba bosiphathelini, osiphathelini sebeqala uku-influenca kakhulu kumbe uku-influenca ukuthi intengo zihamba njani. At the end uhulumende is trying to change policies so that ezame ukucorrecta into i-damage eyenziwa ngu-parallel market ku-economy yeZimbabwe.
Unkosikazi Wendy Moyo, umhlali wakoBulawayo, uthi ukumiswa ngesiphangiphangi kwe-inbox kuyalethusa ngoba sebengavuka imali sezichabalele emabhanga njengalokho okwenzeka eminyakeni edlulileyo.
Ukuvala okwesiphithiphithi webhenki le-Impact kusithethe singalindelanga njengama-customer ngoba kusho ukuthi naloba yiphi ibhenki singavalwa le mali zethu zinyamalala. Njalo futhi lokhu akukutsha kithi eZimbabwe, sikhuluma ngento esaye sayiphila. Kathe sivela sisebenzisa i-plastic money kunzima ukuthi ubele hard cash. So ukuvalwa kwebhenki kuyasethuza, uhulumende kazame sibili ukulungisa umnotho welizwe.
Unkosikazi Sipho Mlalazi, okunye njalo oyisakhamuzi sakoBulawayo, uthi leli linyathelo elidanisayo elithethwe nguhulumende ngoba bebencedakala ngohlelo lolu.
I-Impact Series isiza kakhulu ngoba nxa sithengisa abantu abaningi imali zabo besezihlala ku-Impact, besivuma ukuthi lathi basifakele ku-Impact sibe sesisiyazithathela i-cash, njalo ama-charges angkhona aphansi, bekungasikhami kakhulu.
I-RBZ imise ukusebenza kogatsha lokuthumezela abanye imali olwekampani yeSimbisa Brands olwe-Impact, le-Rolling Finance Limited kanye lebhanga ele-Medbank. Amakampani lawa etheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Ibhanga leli libike ukuba ngolwezi womnyaka odluleyo i-Impact ike yaxwayisa ukuba ilungise amaphepha ayo okusebenza ukuze ingaphambani lomthetho, kodwa-ke kuze kufike khathesi ibilokhu ingakakwenzi lokhu. UZulu obesebenzisa i-Impact sephiwe amalanga angamashumi amathathu i-30 days ukuba akhiphe imali zakhe ezikunkampani leyi. Kuthi i-Rolling Finance Limited yona isijeziswe ngokuba kufanele ihlawule inkulungwane zamadola alikhulu lamashumi amabili amadola eMelika, i-$120,000, loba elingana laleyo ngemali yakweleZimbabwe. Ibhanga le-Medbank lona limiswe ekuthengeni loba ekuthengiseni imali yaphandle kwelizwe kanye lokuqhuba inhlelo ezelizweni leZimbabwe loba ezangaphandle kwelizwe eziphathelane lemali yakwamanye amazwe. Konke lokhu kuvezwe ngusibalukhulu webhanga ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Panonetsa Manguzika, embikweni awethulelwe uZulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abohlangothi lukahulumende olweZimbabwe Statistics Agency Zimstats basungule uhlelo lwabo lokubala abantu elizweni olwe-census. Bekhuthaza abantu bonke ukubana babe lesineke sokuphatheka kulolu hlelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Uhlelo lokubalwa kwabantu luqale kahle eMathebeleland North lamhlanje, njalo luqhubeka ngendlela ehlelekileyo. Umqondisi weZimbabwe Statistics Agency eMathebeleland North, uMnumzana Nathan Chikanya, uchaza kabanzi ngohlelo lokubala abantu.
Lolu hlelo luqalise mhlaka 21 April 2022 luzaqhubeka kuze kuyefika umhlaka 30 April 2022. Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengatsha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlalakahle yabantu esabelweni seMathebeleland North Province.
Abalwela amalungelo oluntu labantu makhaza bona bathi bakhathazekile kakhulu ngokuphatheka kwabezomvikela abaningi kulolu hlelo. Omunye wabo yisakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Ben Moyo.
Yebo, siyazisa sasiyazi indlela yonke. Esiye silokuncinekela ukuba kulokunye ukunika santungu. Bathiye ababalisi abaningi esikwazi vele mdabu ngokuyibo abayenza le-exercise. Bafaka i-youth yezanu, bafaka amaphoyisa, bafaka i-prisons. Ayisibo abantu abasifanele bekwenze lokho. Iwari yami isizincinekela ngokuthi siyesaba ukuthi ama-figures e-census lawa abantu ibandla elibusayo lingawasebenzisa ukutshintsha kude limitation exercise, kutshintsha ama-boundaries ethu ama-constituencies wesibili ibulawayo city council ehlali worried amafigures abantu abobulawayo siyazibuza njalo ukuthi lo nyaka kambe uzaba lomehluko kasizuba nemibuzo naleyo ukuthi kambe kubalwe kahle ubulawayo iphelele sizibuze futhi ukuthi why ababalisi abayibo i-training yabo ebayenza ukuthi befanele lo msebenzi bethiwe phandle.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi we-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi ugcizelela kumbono kamoyo.
Yes, sibona nje kulokukhuluma okuningi kulembuzo eminingi elethwa ngabantu ikakhulu masesikhangele indaba yokwanda kwabezomvikela kulolu hlelo elesensus. Mina ngokwami ngibona ngathi nje kubangelwa yikuthi kuyabe kungachachanga mhlawumbe ekuqaliseni ukuthi kungani uhulumende ekhetha ukuthi mhlawumbe kube nabemilitary abanye bajwayele ukuthi maso kunemihlelo ezinje sibona ama-teacher engenela sibona nje i-general of civil servants siba khona kodwa maso kuthe kwahanda bona laba abezomvikela kuba lokwethuka ebantwini kuba lokukhuluma nje okuningi okuba khona kodwa ke umlando mina manginanzelela ngibona ngathi umlando siwubisela kuhulumende ukuthi nje makusenziwa ama-programs amakhulu kangaka kube lokuchasiselwa ebantwini ukwenzela ukuthi singabikhona i-speculation eningi ngoba indaba lezi zidinga ukuthi kube le public confidence kudinga ukuthi abantu babe nokuzwisisa kungabi lokuchabangelana kungabi lokukhuluma okuningi hayi kodwa ke sikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzahamba ngendlela.
Ngemva kweminyaka elithumi uhulumende uba lomlando wokubala abantu ezweni kulandelwa isisekelo sombuso welizwe kusahluko se-Census and Statistics Act njalo luhlelo olubaluleke kakhulu lapho ababalayo lababalwayo basebenza bebambene ukuze uhulumende ahlele kahle ihlelo zezigaba kulandela impumela ye-census. Kuhlelo lunye olwenziwa ngomnyaka ka-2012 inani labantu eZimbabwe lase ledlula izigidi ezilishumi lantathu 13.1 million. Ulwazi lonke olutholwa ngababalayo luba yimfihlo kahulumende njalo ababalayo abalamvumo yokukhuluma abakuthaphayo. Uhlelo olwe-census yalonyaka oluqale namhlanje luphela mhla ka-30 Mabasa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intengo yesinkwa eZimbabwe isiphinde yakhuphuka yaya phezu kwamadola amabili eMelika US$2.27 namhlanje. Incwadi ezicubungula ezomnetho zithi lokhu kungabe kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele kungenxa yempi yeleRussia leleUkraine. Umlando lwezindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe ngabapheka isinkwa namhlanje, isinkwa sesithengiswa ngamadola afika amakhulu amathathu lalichumi aweZimbabwe 310 RTGS kulabo abawodayo. Kuthi abathenga izitolo bazathenga ngamadola ngamakhulu amathathu lane 340 RTGS. Ngale intengo kutsho ukuba ngedola leMelika isinkwa sizathengwa ngamadola aphezulu kwamabili $2.27. Isinkwa sohlonzi lwaphezulu siza kuba ngamakhulu amathathu lengxenye 362 RTGS 42 cents loba amadola amabili lengxenye $2.41. Amabhanzi ayingxenye edazeni azabe esethengwa ngamadola aphose abe mabili $1.83. uZulu weZimbabwe uthi lokhu kuza kwenza impilo ibe nzima ngoba iholo lingengezelelwa okufakaza umnumzana Luthule Maphosa.
Yemina ngokubona kwami ngibona ngani ukukhwela kwesinkwa kuzaba iblog ithi abantu abaningi ebesivele sisehlulwa ukuthenga ilofu ingakakhweli kule price akadivele iyo. So nxa isiphinde yakhwela futhi kuzasithwalisa nzima yesiyazisa ukuthi kuthiwa hey exchange rate ku 1010 ziwile la kubo Ukraine khona ngalo kuyasi affect ngapha kodwa okusalayo kuzasithwalisa nzima kakhulu njengezakhamisi.
Osekele lokhu ekhalakhala laye ngokuqonga kwentengo yesinkwa umnumzana Wanda Phiri.
Bakithi kunzima ukuthi uzwe kuthiwa isinkwa sesikhwelile, intengo yayo yesinkwa isikhwelile, yokuthi inani labantu abakwanisa ukuthenga isinkwa ngombono wami lizaba lutshwana. Bakithi mina njengomzali okunye into engizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi nxa ukhangele ukuthi intengo yesinkwa nxa isikhwela kuyini okunye okulandelayo, because isinkwa thina sisica yinto yokuthi wonke umuntu kumele ayenelise ukuthi akuthole. Nxa intengo yesinkwa isikhwelile kutsho ukuthi kukhona okunye okulandelayo okuza.
Umnumzana Johannes Dube uthi yebo abachola impuphu leflower labo sekubasinda, kodwa phela kumele uhulumende akhangelisise ukukhuphuka kwentengo leni.
Ukukhwela kwesinkwa ngicabanga ukuthi kuzayenza ukuthi ibusiness yesinkwa ingahambi iye phambili, because vele besithengwa nzima isinkwa before. Uba okungaga ukuthi khathesi njengoba sesikhwelile isinkwa kuza kuba wesi, and abantu bethu ngokuya kwesikhathi bagcina bengasazi i-taste yesinkwa, because we can't afford that $2 esesiyiyo yona now.
Uvike edluleyo inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe, GMAZ, ivike ukuba ukukhuphuka kwentengo yengqoloyi yokupheka isinkwa lapho abayithenga khona kuzakwenza labo badlulisele phambili indleko wabayithengayo. Imizamo yokuthola umbono we-GMAZ umholi walenhlanganiso umnumzana Tafazwa Msalala ehlule, kodwa utshele Studio 7 kunyanga edluleyo ukuba intengo yesinkwa ilakho ukuqansa ngenxa yempi ese-Ukraine lapho eleZimbabwe lithenga khona ingqoloyi. Kusukusela lapho intengo yesinkwa ibilokhu ikhuphuka maviki wonke. Ingcishi ezigubula ezomnotho lezenhlalakahle kaZulu zithi ukukhuphuka kwentengo lokhu kulakho ukwenza ukuba impilo ibe nzima kakhulu kuZulu weZimbabwe, yena ovele ebhekane lenhlupho eziningi. Ziqhubeka lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuba ancedise laye kundlela yokuthenga ingqoloyi ngesinye isilinganiso okubizwa ngokuthi ngama-subsidies ukuze intengo ingakhuphuki ngale ndlela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ziqhubeka zingena kwele South Africa ngokungekho emthethweni, kungakhathalekile ngokufuthelana okukhona phakathi kwabamanye amazwe lezizalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphele kulelo lizwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba ngesikhathi sithekelela umngcele weBedbridge, umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mutswaledi uthi kusukela mhla ka 11 kusiya ku 18 wabasa kubotshwe izalwane zeZimbabwe eziphose zifike kunkulungwane 1000 ebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni emngceleni weBedbridge kanye lendaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpopo.
People have seen that now there is action, because in the past they were just doing whatever they wanted. They believe in South Africa you can smuggle cigarettes.
Kudala laba bantu besenzela umathanda emgceleni, manje khathesi sifuna ukubatshengisa ukuthi akusadlala.
And nothing will happen to you. Now we are saying that time is over.
Uthe uselaye isiphathamandla zongcele ukuthi zingavumeli ukungena kwenye amabhasi eZimbabwe esibanjwe kaningi ithwele izalwane zeZimbabwe zingene elizweni ngokungekho emthethweni. Ukungena kwabeZimbabwe laba ngobuningi kwele South Africa kwenzeka ngesikhathi lapho uhulumende weSouth Africa eseqinise isandla ukuzingela abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ngolwesibili kulezalwane zakwamanye amazwe ezingamakhulu amathathu 300 ezibanjwe eziselizweni ngokungekho emthethweni elokishini leDeepsroot ezimiswe emthethwandaba kamantshi eRandbank, kanti iningi labo bekuyisizalwane zeZimbabwe. Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi lapho iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa sazethulesiso sokubuyela ekhaya kulandela ukukhandwa lokuchiswa kwamnumzana Elvis Nyati kusenziwa izalwane zakwele South Africa ebezingela abaselizweni ngokungekho emthethweni. Kwenzakala futhi ngesikhathi lapho sekusanda amaqembu ezalwane zakwele South Africa akhankasela ukuthi abaselizweni ngokungekho emthethweni baxotshwe. Umcwaningi e-University ye-Witwatersrand eJohannesburg, umnumzana Jethro Mpofu, utshele Studio 7 ukuthi ziningi kakhulu izizathu ezenza abeZimbabwe laba baqhubeke besiza kwele South Africa loba nje sekuyingozi.
Ngakho ngithi amaZimbabwe azoqhubeka elwisa ukuthi aze eSouth Africa ngemva la ngaphambi kobunzima bonke abazohlangana nabo, ngoba nxa bethole ukuthi umkhonomi waseZimbabwe uzima, politiki yaseZimbabwe inzima, la mathuba empilo eZimbabwe bayatholakali ngokwenzakalayo, bazozinikela abantu bachaphekele umngcele ngamaqhinga wonke besiza ngapha eSouth Africa.
Ngeviki ephelileyo izalwane zeZimbabwe ebesemthandazweni wesikhumbuzo sikaMuyi uNyati zalile ukuzwa inkulumo yemmeli weZimbabwe eSouth Africa besithi ukwehluleka ukubusa kuhle kwahulumende weZimbabwe yikho sekwenze izinkulungwane zayagcwala emazweni. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi kusemandleni kahulumende weZimbabwe ukwenza isimo sezomnotho silunge ukuze izizalwane zeZimbabwe zingabalekeli kwamanye amazwe.
Uhulumende wakithi nje kumele alungise i-currency question, alungise i-trust ku-currency. I-currency question nxa ingalungiswanga akeke umnotho ulunge, and manje ngabe kuyavunyelwa i-multi-currency regime njengakuqala, abantu baphinde baqala uku-trade futhi.
Kusenjalo sekuqhamuke okunye njalo okufuthelana phakathi kwezalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe elokishini le-Clip Town eSoweto ngemva kokufa kwesizalwane sakwele South Africa esidutshulwe ngabacatshangelwa ukuthi izalwane zakwamanye amazwe eselizweni ngokungekho emthethweni. Kusasa kukhangelelwe ukuthi ukufuthelana lokhu kube kukhulu emthethwandaba kamantshi eRandberg ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa ezisikhombisa ezetheswa icala lokubulala umnumzana Elvis Nyati zimiswa emthethwandaba zizocela ukuhlawula imali yebail ezakwenza icala lithethwe bephandle kwentolongo. Nayisitudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Live talk lamhlanje kuhlelo aseyihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane umelana lehlupho ababhekane lazo empilweni. Uyathokozela emalokishini achiyeneyo aweGoli kwele South Africa lapho kulabanye abantu abaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula olenhloso yokuxotshisa abokuza abangela amaphepha aqondileyo kulelo lizwe. Umqondisi womkhankaso lo uMhlahla Luxville Dlamini utshele umsakazo we-SABC namhla ukubana abokuza benza ubugebengu ubusela lokuthengisa izidakamizwa. Ngakho-ke uthi sesifikile isikhathi sokuthi baphumelwa phele kulelo lizwe. Sebedlela evalweni yabaningi abadabuka eZimbabwe kulandela ukubulawa kukamnumzana Elvis Nyati kanye lokuxokozela osokuqale kwamanye amalokishi aweSoweto. Kumele kwenziweni ukuze abantu bokuze bengahlukumezwa izizalwane zakwele South Africa? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 xoxe lomnumzana Mbuso Ngwenya odabuka eZimbabwe kodwa-ke osehlale okwesikhathi eside ekwele South Africa, elo mnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF.
Ngibona nje ukuthi kuzehlisa kwabaholi bethu baseZimbabwe bazehlise bazokhuluma nabeSouth Africa ngaphandle kwe-pride. Lokho kuzavula indlela yokuthi uphume isixazululo. Ngemva kwalokho abazame labo ukuthi behlise umthwalo olapha e-South Africa, ngoba abantu vele kusobala ukuthi ekhaya bayakuthanda, ingakho ubona every holiday they are going back home showing ukuthi bayafuna ukuba sekhaya. Kodwa-ke ngenxa yokuthi isitimu ekhaya ngale kasilungisekanga, so abaholi abazame ukuthi bazehlise baphinde bephungule umthwalo njalo futhi bavumele ukhetho olukhululekileyo, free and fair, kungabi nazo lezi zinto ezigcina sezigalisa emuva njalo futhi bengabi nodlame kulabo abantu ababe bephikisana la. Bezama ukuthi baphushe i-democracy. Siyabonga.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Golide. Akungeni khonapho sisiza ukuthi ungathini ngodaba lolu
udlame lolu olutholakala lusenzakala e-South Africa
alulani lokuthi ukhulumende weZimbabwe kumbe ukhulumende weSouth Africa kutheni kuloku phathisa okukhulu okwenza ngokuthi kona sina njengabantu especially kathi nxa sikhuluma abantu baseSouth Africa bacabanga njani, babona njani izinto, bazisisa njani. Okuyinto sokumele kube ngumlando kakhulu kakhulu okahulumende weSouth Africa ukwenza lokho kuthiwa iconscientization, ukuthi abantu sibe zathu ubana njengabantu abansundu ama-Africans siphila njani sonke ndawonye. Ngisisho lokhu ngoba kulobudlelwano obukhulu esibaziyo obaqala kudala kusukela kubokhokho bethu. Ilizwekazi lele le-Africa lingakabi divided njengalokhu esilakho lokhu othola amabhoda labo-South Africa, Zimbabwe, Botswana nani.
Ubona zani umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa balakho yini ukuthi bahlale phansi bekhulume ngodaba lolu njalo ngaphumani khona?
Balakho sibili ukuthi bahlale phansi bese vele sekukhangelela ukuthi phela sizwe izwi elizophuma khona ngale, noma nje sizokuthiwa kade bexoxa nje ngocingo concerning indaba yokuthi abantu babulalana. Angubeke kucaca ukuthi okokuqala asikhasani nakho ukuthi noma ngabe abantu bathukuthele kanjani ukubulala abanye akusona isixazululo bafowethu, ngoba isusasa laziwa kusasa wona ama-South Africans kungenzeka nawo balekele kwela kithi. Kodwa ke ukubulala akube yinto nje engafakwa phakathi. Kodwa ke kulokuqiniso nje obokuthi njengokuthi thina abayise ku-ground lapha siyaku-understand ukuthi kwenzakalani lana, and siyakwazi ukuthi labanye abafowethu bayathinteka ezigamekweni ezingekho right, kodwa futhi besebenzisana nabakhona lapha. Ngoba into yaqala ukuthi abantu abakho wena uqobo lakho dube ngabe lambile uyabathola belimazele besilwa, what more nxa sokulomntwana kamakhelwane. So into yaqala leyo kumele ukuthi abaphathi bethu bezame ukuthi bakulungise. Kodwa ke njengoba vele sekulomonakalo sokulenqosunqoswe nje, besicela umongameli nasebenzisana nabo noma ngiforeign minister azame ukuthi mhlambe afonele ulokhuzana uforeign minister wabo okanye umongameli afonele umongameli wangapha, kuxoxiswane kube le ndlela ezokwenza ukuthi abantu bonke bafundiseke iSouth Africa yonke on the ground bekwazi ukuthi bahlalisane nabanye bebekwazi futhi ukubulala akusoze kwafa kwaba isixazululo.
Kodwa ke Golide nxa sikhangela siya phambili, ubona zani kuyenzakala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa babambane babonisane ngodaba lolu kungela kuxokozela khona?
Sivele nje ufisazi bangomakhelwane singabantu singathi singabantu bakho. So kuqakathekile sibibana aba omongameli laba bebabili behlale phansi bebonisane kukhuthazwe ukubana laba abeSouth Africa abatshengiswe ukubana into abayenzayo nxa bebebhizi bebulala abafo wabo bathi pho kuzala ngomoni. So ye kuqakathekile sibibana ubaba uRamaphosa lobaba uMnangagwa bake behlale phansi bebonisane ubana into engaba ndizandlele, ngoba ndiyabona udaba lolu olwe-xenophobia olwenzakalayo eSouth Africa kathesi asodaba osoluthinta eZimbabwe kuphela, luthinta nezizalwane zamanye amazwe. Sibonile izizalwane zeMozambique, izizalwane zeNigeria, namanye amazwe atshiyetshiyeneyo, iPakistan, Somalia, lakonke lokhu. So yinto esiyinto esingaba nza ngamazwe amaningi.
Abantu
bakithi nabo futhi bayekele ukuthi bebekhuluma izinto ozizwa kahle ukuthi lezi zinto zizabhebhezela udlame, ngoba sinokuzwa ngempela abantu besenza ama-audio, abanye besenza ama-video. Ngiyacabanga ukuthi umuntu nxa ebona ukuthi into mhlambe akanakho angakutsho, ayekelele abaholi bezama ukuthi babhule umlilo, ngoba kusizana ukuthi kuthi kubhule umlilo umuntu aqhamuke futhi noparafin noma nopetrol azobasela lowo mlilo ukhuphuke ngamandla. Ngoba sikhuluma nje sizwile kuthiwa laba abantu balungiselela ukuthi bangene ibhulo laphana, esikholelwa ukuthi nxa kuliqiniso ngempela kuzalimala abanunyazwa abantu abaningi. Besicela ngempela abaholi basukume ngokushesha, basukume ngokushesha uma ngabe ngempela bangabaholi bethu abastandard.
Lapho-ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya odabuka eZimbabwe osehlala kwele South Africa elo mnumzana Joseph Chuma weZANU-PF bexoxa loGibbs Dube oweStudio 7. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupresident Jeremiah Nsithi. Asidibaneni njalo ngo-Pacific kusasa ekuseni. Abanyenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.